ukuthi abantu benziwe ama-PCR test kuyinto eqondileyo. Kodwa ke njalo osokuluhlupho yokuthi pho nxa umuntu etholakale engelawo lowo mkhuhlane sokuthiwa futhi ayeku-quarantine for 14 days. Phezu kwaleyo 14 days sinanzela ubana uyabe eku-quarantine ama-costs engewakhe. Khonaphana sibona ungathi uhulumende lapha sibona ungathi useziphikisa ngoba isizathu pho esokuthi kwenziwe ama-test lawa sengawani ngoba ungazuwenze utholakala u-negative kuyathiwa quarantine for 14 days. Ngezinye indlela sibona ungathi asilonyathelo elihle leli. Inyathelo lengozi yokuthi njengoba sesiya kuChristmas sinanzela ubana kulezi suku sikhangele ukuthi i-tourism industry engathi iyavuka, but ngalesi simo kumbe ngalesi sinqumo esithethwe nguhulumende umongameli wethu Mnangagwa sibona ungathi kuzakhoza uhlupho lokuthi kuyasixotshela abantu elizweni and kuzenza abantu badonde ukubuya eZimbabwe. Kuyindlela esibona ungathi hayi imithetho le efakwa yokubana inqabele ukumemetheka kwe-COVID-19 iqondile. Kodwa sibona ngathi lapha uhulumende kake akukhanyise futhi ukuthi akunanzelele ngoba ukuthi umuntu esethwale e-negative esokuthiwa futhi kayeku-quarantine sibona ngathi hashi lapha indaba ayihambanga kuhle. Lami ngeyami ingqondo nxa nginanzelela ngibona ngathi lesi sinqumo esithethwe nguhulumende kuyisinqumo esingathi silola kakhulu ebantwini, asinika abantu i-chance yokuphefumula. Singathi thina isinqumo lesi is not friendly to people. So ke engxenye yohulumende esingakutshela ukuthi hayi masinyaka ukukhangela okuyinto arivise le indaba. Umuntu atheste ngathola le negative kavunyelwe ukuba nangena elizweni ayenza kwenzani, angabi lo hlupho. Yes, lona othola le positive kuqondile ukuthi ayikwarantine.
Sokwedlule iviki umkhakha we-Omicron lo utholakele kwele Botswana la kwele South Africa. Kodwa eZimbabwe uhulumende lokhe sithi usadingisisa ukuthi ungaba usukhona na kumbe awukafiki. Singathi uhulumende lapha uhamba ngesiqubo esifaneleyo yini?
Bahamba ngesiqubo sonwabo okuyingozi empilweni zabantu. Phela lo mkhuhlane njengoba ungakazi ukubana uyingozi enganani empilweni zethu, sibona ngathi uhulumende kufanele ngawukudala wagijima masinya wadingisa indlela zakhona ukubana bonke kambe lo mkhuhlane ungawukhona elizweni. Ngoba nxa silokhu sisesikhuluma kanje kungakenziwa lutho, uhulumende lokhu esafanisela. Nxa kuthi usukhona elizweni abantu babhizi bawuhawula bewunikana and uzafika esibangeni sokuthi nxa sesisiyathi phaphapha sithole abantu abaningi umkhuhlane usubahlasele. Njalo njengoba futhi aqedise kahle ukubana ungahlasela ulimaza omningi ngemva kwesikhathi esinganani kumbe ulimaza isystem omningi esikhathi esinganani. Sibona ungathi hayi isiqubo sikahulumende siphansi. Esingakutsho nje lathi ukuthi uhulumende weZimbabwe siyamcela ubana akaphangisise ayenzele i-research masinya.
Kuyini ongakuxwayisa mhlawumbe uhulumende lezakhamizi nje?
Okokuqala ke siyaxwayisa uhulumende ukuthi sizwile ukuthi ama-vaccine laya sehlatshwa abantwana kusukela besehla besiya for ama-16 years. Esingakucela ukuthi engxenye le vaccination process abahambe ngesiqubo esiphakemeyo esiphezulu sibili kakhulu. Uhulumende kabone sibithi uyafaka abantu ku-ground kube la ma-test aphakemeyo kudingisiswe futhi ukuthi kambe lo mkhuhlane ukhona mboko. Bakwenze masinya khona okungoba singaze siphuze kuze ufike ikhisimusi. Kuzaba le ngozi yokubana abantu bayaphithizela sesinganikala umkhuhlane kuze sifise ukuthi khathesi njengathi esiqalisa uDisemba uhulumende sokucacile ukuthi kambe lo mkhuhlane sihlawumba silawo. Kodwa sibuye sithiwe uhulumende sikhangele uzulu lathi abantu izakhamizi ukubana asiziphatheni kuhle ngalesi sikhathi. Sesizwile ukubana lo mkhuhlane ukhona lanxa i-Omicron yakhona ingabi ngakangeni, kodwa siyakwazi ukuthi i-COVID-19 vele ikhona umkhakhalwana owedluleyo owesithathu lokuphakathi kwethu. Abanye ngekhisimusi sijale ukuthi sibe lokuthokoza okukhulu kubela amaphati abantu bevakatshelana. Cele kwenzeli kwethu sinanzelele ukubana lo mnyaka ngumnyaka otshiyeneyo leminye iminyaka. Siyacela abantu bahlale ezindlini zabo babalekele ukuba endaweni eziminyeneyo ngoba singaba le ngozi yokubana lo mkhuhlane usihlasele ugcine usulimaza abanye bethu. Sinanzelela njalo ukubana lakhona kwesixwayiswa ukubana ama-mask sicela ubana siwafakeni siwagqoke ngendlela eyiyo. Njengozulu sivala amakhala sivale imilomo kakahle ukwenzela ukuthi singabi lohlupho.